Endabeni zethu lamhlanje kubhubha abantu abacashangelwa ukuthi bafika phose amashumi amabili engozini yomgwaqo eZimbabwe. Lokho kuxokozela ebandlini likaNkosikazi Joyce Mjuru kulandelwa ukulwa kwamalunga alo agoqela isikhulumeni sebandla le-National People's Party uMnumzana Jealousy Mawarire. Kwenzakala okufanayo kubandla le-ZANU PF kulandela ukushiya uhlangothi lwabesifazana ngunkosikazi Eunice Sandimoyo lonkosikazi Sarah Mahoka abetheswe icala lokudelela unkosikazi Grace Mgabe lobusela. Abesifazana abakubhizimusi lokuthengisa amaluba bathi bathwele nzima ngokuswelakala kwemali yeZimbabwe. Izalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sincoma labo abafuna ukutshengisela ezidaladini zisola izenzo zikamongameli Jacob Zuma. Ku-Life Talk namuhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokutshengisela okwenziwa ngempela viki ngamalunga e-Women's Coalition asola ukuthi abesifazane bayabandlululwa. Bafuna ukuthi amazwi abo azwakale. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460, lagu 13860 kHz ku shortwave. Linga kohlo ukuthi ku WhatsApp, lagu Facebook, ku VOA Ndebele.